Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMpalazi 2021 eKwaZulu. Endabeni zethu lamhlanje, uArchbishop Desmond Tutu wadisa nalobandlululo lwabamhlophe kwele South Africa kasekho.
Uye wathi kumbuso weApartheid yekani ukwenza lento ngoba wonke umuntu udalwe emfanisweni kaThixo.
Bandlale nzima lonyaka iKhisimusi abanye abantu kwele Zimbabwe.
Christmas sidlale nzima komizi. So asazi ukuthi senza njani kodwa hayi inkosi sigcinile.
Inkokheli yomdabu uFelix Nhlanhlama ngwenziweni usekhulumisana lamagoda akhe kulandela isinqumo somthetho ndaba esokuthi kumele abotshwe.
Into leyi sesiyiphethe kudala siyidobhile, sayilungise nje lula.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazo. Waziwa kakhulu ngokulwela impi yenkululeko kwele South Africa uArchbishop Desmond Tutu kasekho. Uthuswa kumalo usipha udaba lolu ngokugcweleyo ekwele South Africa.
UArchbishop Tutu ubhubhe namhlanje kuseleni emzini wakhe Cape Town esele minyaka yokuzalwa engamashumi esiyagalolunye 90. Iningi kwele South Africa selichaze umuyi obengumfundisi ebandleni le-Anglican Church njengeqhawe. Ngesikhathi sempi yongcindezelo kwele South Africa, umuyi wayekhuza kakhulu uhulumende wabamhlophe ngokuncindezela abensundu. Waba yingxenye yemikhankaso eminingi egcina ukuphela kombuso oncindezelo ngo-1994. Ukulwisana kwakhe lo mbuso oncindezelo engasebenzisa udlakela kwamenza waze waphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize ngo-1984. Emazwini awethule ngemva ka-Archbishop Tutu, uMongameli Cyril Ramaphosa umchaze njengomuntu obengathikazi njalo engesabi nxa sekufanele alwele amalungelo oluntu. Umfundisi webandla le-Anglican eJohannesburg uStephen Mureo utshele Studio 7 emzini kaThutu omdala useSoweto ukuthi uzahlale khunjulwa ngothando abelalo eluntwini jikelele.
Uye wathi kumbuso weApartheid yekani ukwenza lento ngoba wonke umuntu udalwe kumfanisiko kaThixo. Okwesibini, siyamazi ukuthi bengumntu womthandazo. Okwesithathu, siyazi ukuthi uBishop Tutu ibethanda wonke umntu. It did not matter ukuthi weyiphi nationality, your sex, whatever.
Unkosazana Amkele Chakela obe ngumakhelwane kaThutu ngesikhathi sahlala eSoweto uthi umuyi lomkakhe uLia bazahlala bekhunjulwa ngokuzehlisa lokuphilela ukusiza abahluphekayo.
Mina ubaba uTutu ngimchaza njengomuntu obelungileyo ubengena ekhaya lakithi la sihlupheke khona. Kwayengathi kuhlushekiwe la ngeke ngingena. Ma kuyi-December time njengoba ngisatsho, wayeyazi ukuthi alethe igroza phaya ekhaya. The whole box egcwele igroza and igroza ebonakalayo.
Esinye isizalwane sakwele South Africa uMathamsanqa Faleni uthi babonga uThutu labanye bakhe ngokubalethela inkululeko.
Abantu abafana noTutu futhi basifundise ukuthi yintoni le nto kuthaba uxolo. Awuxoleli ukuba umntu umthanda, uyakwazi umxolela umntu ngokokwenza izinto ezihlungu. Nguye wasifundisa kwi-Truth Commission ukuthi yintoni le nto luxolo. Apha eVilakazi ndiyakwazi uhlala apha eVilakazi ngokukhuleka ngenxa yabo.
AbeZimbabwe labo bancima uThutu njengomlweli wenkululeko owazinikela engafuni lutho ngaphandle kwenkululeko yabantu bonke. UArchbishop Tutu utshiye umkakhe unkosikazi Lea Tutu, abantwana abane labazukulu abayisikhombisa. Abantu babuthene emzini wakhe eCape Town kodwa kukhangelelwe ukuthi kuqhutshwe inkonzo zenduduzo endaweni ezijeneyo zelizwe. Amalungiselelo lomngcwabo wona abengakaziswa. Nele Studio 7 neJohannesburg kwele South Africa ngenguThuso Khumalo.
Ulabantu abadlale nzima usuku lekhisimusi izolo. Kuthi njalo abanye bebelezihlobo labangani ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ulwisana legciwane le-COVID-19. U-Ezra Jesus Banda we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Ngalesi sikhathi somnyaka kuyabe kuyisiphithiphithi kule micimbi ejeneyo abantu besidla okumnandi kugidwa ezindlini eziningi kujabulelwa usuku lwekhisimusi. Lo nyaka bekuthule abantu bathi bebengela mali. Uyakhala unkosazana Sandra Sibanda.
Christmas sidlale nzima komile so asazi ukuthi senza njani kodwa hayi Nkosi sigcinile. Kami nabaza kumele kube kuhle. Sizabona ukuthi sizasebenza njani.
Kwesinye imuli kulala uMangwe eziko. Umnumzana Kenny Dube kazi ukuthi ayinikene imuli yakhe.
Hayi Christmas-i sidlale ngendlela esingafisanga ngayo. Akulamahla. Ngoba lisizwa labantwana bayakhala lapha bakhaliswa indlala. Siyazama ngakho lokho kukhona kodwa hayi. Akwenele.
Ukoko wodumo kobulawayo uRose Nyathi udlalele ikhisimusi endlaleni ngoba abadale ukumthumela ukudla abamnikanga lutho lonyaka.
Ikhisimusi ngidlale kabuhlungu sibidla. Nganjima ukuthi ingcwele zamfakela something. Ngitsho lo yedwa phakathi kwemihlaba wamfakela. Angikwazi ukuthi kathi sethi kwenze njani. Ikaka yona lela isilixotshela khatshani senza ukuthi ngilinukele mina nisakwazi. Kati izolo ngiqalisa belisithi ngizwa ngikhala seliphosile ngizwa ngikhala seliphosile kati sikuyini
unkosikazi Gracious Ndlovu yena ke ufelwe isihlobo ikhisimusi uhle wakhohlwa ngayo.
Hayi Christmas sibi right nje but khona oko ukuthi bibhoayo abantu abalamali bengilo cousin wami but inkinga yokuthi nje sifele hayi ukudla bekukhona nje khona ukuthi abantu bese but ukuthi sikhole sethu engakholiseki njengoba sifile.
Ukhona abakade bechathisa ngekhisimusi. Unkosazana Irene Maseko ubesemchathweni.
Hayi khisimusi yethu ibimnandi okubi besishadisa umna wami othethwe likhiwa eleNew Zealand. Hayi sidlile sibili sakholisa kwajayiva hayi kwaba mnandi. Hayi sibe lelanga elihle sibili.
Ugogo uMadawu uthi ujabule kakhulu ngekhisimusi ngoba uze wancinda wadla inyama ngemva kwesikhathi eside.
Ngidlale kuhle sibili bendezikhuba emoyeni wami ngabona ngikhululeke. Akusele ngikhululekile ngoba bayasihlala inyama embuzi basinisele kuhle sajabula sacikisa. Kuthe ntambama basinika nje amalosuka namasupa bebanike ethula mngazibona ngichazela. Kuthe zizwa sendobudokazwa ukuthi hambe uzidlale akuzosiyalala. Ngijabulele nje ukuthi ngibone ukuthi umnyaka uphele kuhle kami ngempilo abanye asikelabo sebezithile.
Amasela abamba inkunzi lawo athi lo nyaka bekunzima. Bebengela lutho ngekhisimusi. Umnumzana wabongani moyo lisela kobulawayo.
Ikhisimusi linzima lo nyaka izinto ziwomile lapha elizweni. Hayi even laphandle lapha nxa sigijima vele ubamba umuntu uthole vele lo muntu wangkhona la ekalala lutho. Uyazihawukela uzidubekele thina abanye vele siphila ngenkunzi khona la. Nxa uthi uyabamba umuntu vele uthole umuntu wangkhona la ekalala lutho. Ngitsho lezicathulo ebeqwele ezicathulo ezidabukileyo abalakudla abantu bafile ngendlala.
Ngempela iningi labantu lithwele nzima. Imali ayikho yokuthi bathenge abakufunayo. Njalo ikhisimusi yalo nyaka ibiziqandela. Kubuye futhi bebesesaba ubhubhane olumemetheka okwesabekayo umkhakha omutsha we-COVID-19 okuthiwa yi-Omicron. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo, baluthakazelele ngokutshiyeneyo usuku lwekhisimusi eHarare lezinye indawo eZimbabwe. Umavis Gama usipha lolu daba.
Abantu abaningi bathi bekunzima lonyaka ngosuku lwekhisimusi okulaba lichumi lane 14 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwathi abedlula inkulungwane bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Sibongi Nkosi Phiri ohlala eHarare uthi bekunzima lonyaka njenganyaka enye.
Kumakhisimusi adlulileyo kuyisikhathi sona leso siye emachurch siyecelebrata lezihlobo labangane kuhlatshelelwa kumnandi sicelebrata ukuzalwa kukajesu kristu but ngathisi ayi ikhisimusi le ilo mahluko kakhulu ngoba umkhuhlane lo kawumelanga ukuthi sihlangane sibe baningi so yikho okunye osokusenze saze sangahlangani.
Unkosikazi Phiri uthi babonga uNkulunkulu ngokubagcina ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19.
sizihambile emasimini sayazilimela kwenze ukuthi singahlangani labanye sisesaba wona lo mkhuhlane omemethekayo njalo thina asisacelebratelanga ukuthi mbeni siyecelebrate uzalwa kukajesu but besesifunga impilo ngoba umnyaka ophelile plus le-corona liyadimemetheka siyaphila so yikho kade sesikubonga kunkulunkulu ukuthi sibonga impilo ukuthi siphilile kasisayanga kuyabonga labanye ema-church thina sizile emasimini satshona sizilimela labantwana
ubishop Busani Sibanda owe the United Apostolic Faith Mission Church uthi igciwane le-COVID-19 lenze abantu besaba kakhulu ukuyahlangana labanye
siqoqe ukubana abantu babuthane ngendlela ezijiyejiyeneyo kodwa sesi-adopte esingakuthi the new normal i-COVID-19 sisenze safunda ezindlela okumele sizisebenzise ezihlanganisela imibuthano yabantu emoyeni emafonini kuma-Facebook kuma-Twitter kuma-WhatsApp group abantu sebephiwa imithandazo kulawo ma-platforms
uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uzulu ukuba angakhohlwa ukulandela iziqondiso ezabekelwa abantu ngabe World Health Organization lele Zimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
umkhokeli womdabu uFelix Nhlahlama ngwenjiweni uthi amadoda akhe asekhulumisana lamapholisa kulandela okwethulwe ngumthethwandaba othi kumele abotshwe kukhanyangani uhulumende uhlutshwa ngokunye okwenziwe ngundiweni
iphephandaba le-chronic libika ukuba umahluleli we-high court ujustice Maxwell Ncube wethule isinqumo lesi esithi undiweni okwelebhilitane okwamanje kalandelanga iziqondiso zokukhululwa entilongweni kulandela ukugwetshwa kwakhe ukuba avalelwe ejele okwenyanga ezilishumi lasitshiyangalombili 18 months wethiswa icala lokutshela izakhamizi entabazinduna ukuba zidilize umuzi womuntu amxotsha kuleyo ndawo kulandela ukubanjwa kowesifazana esemacansini ngendoda yomuntu undiweni wakhululwa entilongweni wahlawuliswa isibambiso sebail esifika amadola angamakhulu amahlanu $500 watshelwa ukuba kumele ahambe emapholiseni entabazinduna kanye ngeviki wasuka kwele Zimbabwe elubhekise kwele Bhilitane lapho ayeseyalatshwa khona isifo selihlo undiweni olokhu eselatshwa kulelo lizwe uthi usekhulume namagqwetha akhe ngodaba lolu
into leyi sesiyiphethe kudala siyidobhile siyayilungise nje lula akula lutho lapha phakathi yinto elula echiphileyo nje kuphela into emangalisa thina lapha amagqwetha bekhuluma lami besithi kade kulesivumelwana phakathi kwethu lamapholisa lohulumende uthi umdladla aye England ayelatshwa esibhedlela sakhe esikhonale England
uphinde wathi kukhona ukungahambi kahle ngodaba lolu
wonke umuntu wavuma khonoku kwakhulunywa ke ukuthi phuma engasayini kuzaba njani but hayi ukusayina kuthedele muva ukusayina kuthedele muva siqala ngempilo yomuntu ngemphefumulo yomuntu yikho ke mfokandweni hamba uyeze lapha khonale uzaqhubeka ngokusayina usuphendukile yikho nje sonke silapha siyamangala ukuthi kathi ngubani lo ongathi udakiwe waqalisa into leyi ezaphelela emoyeni
kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu ngoba isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe undiweni usanda kuhambisa incwadi ejulileyo kumkhokheli wakwele Bhilitane ecela ukuba angenele kudaba lokuvota lwabadabuka ezimbabwe abahlala kwamanye amazwe uhulumende uthi abahlala kwamanye amazwe bangeke bavote kusenjalo abantu lokhu bebambe owangaphansi ulandela okwethulwe ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga othethise induna uchief Mulinye othi kugcwele ubukhohlakali ezimbabwe ngakho-ke abantu balakho ukucela ibutho lingenele lisuse umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni abantu abaningi bayakusola okukhulunywa nguchiwenga besithi kakhulumanga kahle omunye wabo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okubandla le-MTC Alliance.
Amahlabe Zulu amqotho esithi kubi ukuthi induna zithethiswe ngendaba yokuthi zibe lombono ukuthi kungawenziwa udaba lokutshontshela ilizwe. Kodwa ngibona ngiqakathekile ukuthi abantu bananzele ukuthi ilizwe lizaba ngcono kuphela nxa sesibe lohulumende ohlonipha abantu njalo owaziyo ukuthi uqakathekele ukuthi izeqhubeke phambili. Ngibona ngani izana iso ziyafika kwenza kwaba ngcono lo.
Kodwa umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi akumelanga induna zikhulume zisantando.
Kumele abantu bona bebe yibo abancedisa umongameli nxa ethe wabanika imisebenzi. Lalawo basemhlanganweni wethu abe baqinise umhlangano wethu ukwenza ngokungayenzi imisebenzi yenkohlakalo. Ngokunjalo into yonke eyenzakalayo ikuthi iblame singaya kumongameli ngenxa yokuthi abantu babefuna nje ukuthi badinge ukusola umongameli ngezinto ezingaqondananga laye.
Baningi abantu abacabanga ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenzisa izinduna kwezombusazwe loba nje uhulumende ekuphika lokhu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizo siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden lomkakhe unkosikazi Jill Biden ukhulume labo bakubutho abaningi izolo ngosuku lekhisimusi. Bafonele ezezigodlweni se-White House. Uthakazelele kakhulu imisebenzi yabo. Sokutholakale izidumbu ezingamathumi amabili lasishiyangalombili 28 kuzani lako le-Libya. Ukhanya kungezabantu abaphele emanzini abadabuka kwamanye amazwe abazama ukuyaphephela kwamanye amazwe. I-Associated Press ibika ukuthi kukhanya ngani bafele elwandle kulandela ukugxila komkhumbi wabo. Okwamanje ezamasiko kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa logogo uSilver Zodube oyizangoma ngokumiswa komuzi. Kambe kwini konke lokhu? Siyakwamukela kuhlelo gogo.
Sithokoze, sithokoze qhawe. Isikhonkwane sibethelwa inyanga esuke isiyaqinisa umuzi. Ekuqiniseni umuzi laphayana, ikhona imizi okungenzeka ukuthi kuba notikoloshi. Ma uzofika lowo muzi kuqala kunotikoloshi, kumele ubone ukuthi uyakhipha leyo nyamazana kuqala ekhaya. Ma ukhipha leyo nyamazana kuqala ekhaya, ubusu uyabethela. Imvama yokubethela lesi sikhonkwane sivama ukuthi singene ngo-12 ebusuku. Ubusu siyazitshaya lesi sikhonkwane emakhoneni omuzi nasesenta komuzi.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokhu?
Kuyindlela yokuthi umuzi uvikeleke, nabantwana bakulelo khaya ukuthi bakhuseleke. Kungabi lezitha kumbe ke ngithi imimoya otikoloshi abadlalela kulelo khaya noma abathakathi. Umuzi ongabethelwanga ufana nokuthi nje usegangeni nje, ngoba lowo muzi awugcinanga. Kufana nje nokuthi ligceke nje kudlalela noma yini. Abathakathi bayakhona ukuthi bebe bezogcinisa imikhoba yabo, otikoloshi babo bahlale kuleli khaya elingaqiniswanga. Idle lapha ekhaya, ma abantu bephuma kumbe abantu basendaweni, bayakhona ukuthi babambe ukuthi otikoloshi labo ngabalapha ekhaya, laba abangakwazi ukujula ngokukamoya. Kanti labo abanye abakwazi ukujula besuke bebona ukuthi hhayi, utikoloshi lo ogciniswe lapha ekhaya ngowasendaweni ethile, kodwa uzohlala lapha ekhaya ingoba lowo muzi awuqiniswanga, lelo gceke lilula kungena loba yini.
Unjani umuzi ongela sikhonkwane gogo?
Siyakhusela kakhulu isikhonkwane. Noma umthakathi zama ukuthi aphose noma yenzini, uyahluleka isuka lento ijike ingakwazi ukungena ivinjwe lesi sikhonkwane. Isikhonkwane siyalwa, siyavuka siyalwa nezitha. Kakhulu kakhulu akekho umthakathi ongadlalela kulelo gceke. Ezikhona izikhonkwane zikaningi ziyaphunga ezinye izikhonkwane. Zikhona ezinye izikhonkwane ezithi zingahlala hlala zibuye zivuselelwe. So sinjalo isikhonkwane qhawe libanzi, sibalulekile kakhulu ukuthi umuzi uqiniswe. Nasendulo nabokhokho bethu babe uqinisa umuzi, kuvukelwa kuvikeleke ukuthi abakhunkuli bengangeni. Mawuthi umuzi uqinisiwe, umthakathi ebuye ezongena uyangena. Umthakathi siyamvumela esinye isikhonkwane ukuthi umthakathi engene, kodwa ukuphuma ekuseni kube nzima umthakathi ukuthi ephume. Uyabona indawo yonke isinjani, isifana kumbe bone sokulidamu. Mangabe esebanjwe leso sikhonkwane umthakathi lingamkhulumisi, ngoba lingamkhulumisa uyaphuma ahambe. So kunjalo. Thokoza Khehla, ngibonge inhlonhle banzi.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besuka logogo uSilibazo Dube oyisangoma. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube Lilale. So isikhathi sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, sihlangana nje siphakathi komoya wokuthakazelela ikhisimusi. Ikhisimusi yalo nyaka yebo kambe kuningi esingakuzama ukuthi sikuqhathanise amakhisimusi adlulileyo, kodwa ngenxa yesimo somhlaba sengisitshwe le mikhuhlane lo COVID okugcwele yonke indawo, nokuphepha olungapheliyo, uswelakala kwemali, indlala. Lakho konke ikhisimusi awuyona ikhisimusi ejwayelekileyo eyalonyaka. Sengitsho nje wona umoya wekhisimusi kawukho ngenxa yokuthi kuningi okusiphambanisayo. Kungasenani-ke siqhubeke ngendaba yamatilongo njengoba siphakathi kwalo ikhefu lekhisimusi. Azikhumbuleni ilizwi elithi uNkulunkulu wawuthanda kangaka umhlaba wazanikela indodana yakhe eyodwa kuba yilowo nalo okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila uphakathi, uJohane isahlukwana sesithathu indima ngu-16. Nxa sikhona phakathi kwalo khefu lekhisimusi asidingeni into esizayivisisa, ngoba na uNkulunkulu wabona ukuthi abantu babophekile, abantu badubekile, okunye abantu badutshwa imilayezo leziqondiso okukhona okumele bakulandele emagumeni abemsebenzini elizweni. Bantu babe sebekhohlwa ukuthi yebo lokho kungabhalwa phansi emaphepheni, kodwa uNkulunkulu njengoba wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa lithi lize uba yilowo nalo okholwa yiyo. Ukholo kalukho ngaphandle enyameni yomuntu, ukholo lungaphakathi. Abantu abaningi bayaluswela usizo lokukholwa kuJesu ukwenzela ukubana baphume ematilongweni laba ngemsephathi kwawo yoba sitshile kuleya iviki. Bakithi ikhefu lekhisimusi kakuthi lanxa siswele lokho esikujwayele ukuthi ikhisimusi yikho khona, ke sihloleni inhliziyo zethu zithole ukukhululeka phakathi kobunzima lobo obukhona. Ngoba nanto engiyaziyo ukuthi le mikhuhlane lekhona ukuswela imali, ukwehluleka ukuyabona esibathandayo endlane ezijiyeneyo ngenxa yemithetho ekhona esinqabelayo ukuthi sivikelele umkhuhlane, engikwaziyo ngibuqeda ukuthi naphakathi kwakho naphakathi kwami ngingayithola inkululeko, umphefumulo wami ujabule kuze kuthi lababonayo bathi kathi lo muntu wabanje isimo sinje kuyini ahamba lakho abe hamba lakho ngokholiweyo uJesu nxa esengenile emqwini uyakhulula maketana matilongo ngobana umphefumulo womuntu kawudli lokho esikudla emganwini kawuphuzi lokho esikunatha ingabe yitiye ingabe yini umphefumulo womuntu ngaphakathi kwakhe udla ukudla kukamoya uyakhululeka lanxa inyama ilambile lanxa ehlekwa lanxa encindezelwe kodwa umoya wakhe nxa ulo Jesu uyakhululeka umthandazo wami ngokuthi uNkulunkulu asenzele kahle kuthi lanxa siswela sikuswelayo ngekhisimusi kodwa sithole igama likaJesu lisikhulule ngaphakathi sithole ukuphila kuze kubone lalaba abangakholwayo ukuthi nampa abantu abathole ukukhuleka kwangaphakathi asikhulekeni Thixo engcwele yenza ubana leli khisimusi ngegama likaJesu abantu bakho lanxa besebunzimeni kodwa ingaphakathi yabo ikhululeke amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungathinilwa kusasa Kusigaba sabatsha sixoxa lomculi uFortunate Sibanda.
Ibingelele kuzo zonke indawo igama nginguFortunate wakuSibanda. Ekhaya ndawuke Choloche esigabeni sakuziyabangwa emphaseni mpinde futhi ibe isakhamuzi sakogombalume kutsho ukuthi ngiwumculi wohlobo lwe-disco music lapha emculweni ngizibiza ngo-Fochi Dawu ngiqale 2006 ngisacula andabanye abantu like ngenza ama backing vocals kwase kuthi ngo 2010 ikho lapha yakhipha khona album yami yokuqala ebile sihloko esithi sekurongo so far lama albums ayi 6 album number 2 ngayikhipha ngo 2011 ebisithi bazama inhlanhla and then ngakhipha ngo 2018 ebisithi umzukulu number 4 ngamkhipha ngo 2015 ngilo dadewethu usisi uNtombi Marombeni la sakhipha khona album yayi sithi Celebration. Ngakhipha album labane wethu base Plumtree uButu Allen lo Butu TK lasakhipha khona ingoma eyayi sithi I'm sorry ngo 2019 sikhiphile futhi ngilo Allen lo TK sikhiphe ingoma ebisithi uvala into zami kuthi ukucula kimi into esegazini kungakhathalekile ukuthi ngiculo umhlobo bani ngithanda ukucula kuthi ngithanda stage ngithanda ukujabulisa abantu lami ngithanda ukuba happy and into engenza ngibe happy umculo angiziboni lento ngiyeka anytime soon because kuyinto enjabulisayo engilesifiso sokuthi kuthi kufika la empela khona amandla okucula kube labantu abayithathayo lo mculo ye-disco base kwenye level ngizibongele laphana
sangakugqibi utshelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo U-Archbishop Desmond Tutu uwalisa nalo bandlululo lwabamhlophe kule South Africa nokunye kasekho. Bayidlale nzima lonyaka ikhisimusi yabanye abantu kwele Zimbabwe. Inkokeli yomdabu uFelix Mhlahlama Ngwenziweni usekhulumisana lamakhoda akhe kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi kumele abothwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGertrude Dube.